linga litshona njani izulu kandaba mthwakazi omuhle siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomsakazi olodumo uTilda Moyo Kariza Mimba yena olenhlelo zakhe emsakazweni we Star FM lapho aphathisa abantu ngehlupho abalazo ezindlini. Yike sikhangele zona indaba zamacansi kukhanya kulodubo yini kakhulu lezinsuku emacansini ngoba sesibona indaba zakhona ngani yizwe sezikhulunywa kakhulu ubona le mithi yangkhona sokuthiwa kule mithi nje eminye sibhaniwe vele eZambia lokunye okunjalo kungakulodubo yini elizweni lapha.
I think sikhangela ke indaba yamacansi singakhangela umama wethu indlela ababephila ngayo babe ngabantu labana abokuthi kungathiwa babakakuhambile uyesebenza ke kubeki ewenela kumbe eGoli babezihlalela sibili bebemlelele baba lapha azayabeya khona mbe iminyaka emingaki. Nxa kuyikuthi kwakusenzakala kwakungandanga njengalezi nsuku nambona ngathi lezi nsuku indaba ye-social media yiyo esiphambanisa abantu. Khathi esikhangela ubona umuntu ngokuWhatsApp ubona amapikitha amavidiyo esihlala sithumezelana kuma WhatsApp abantu sebekwazi ukuthi hawu ngoku lezinto ezinje kanti kuyenziwa so. So umuntu uzabe sezama-ke ukuthi hhayi uthi lami ngenze so uthi lami ukuthi so kuhambe so yikho lapho abagcina khona sebesiyadinga-ke izimithi ezokuthi-ke endliwe kufanane-ke lalokhu abahlala bekubona. I think indaba ye-social media yesiphambanisa abantu kakhulu.
Kodwa khona kungela dubo endlini ngiyangizwe abanye oyakukhulumela bemsakazweni bengani bayakhuluma ngokubana hayi kulo dubo lokubana kumbe ubaba uyehluleka ngoba kunjalo asodubo yini olugcwelelo no.
Yes, yamlandelezi ngishele eziningi kakhulu engizenze ezokuphathisa abantu abaludubo-ke endlini. Ezinye-ke indaba kufuna-ke abantu baqoqisane kumbe bekhulumelane. Into engayibona iproblem ekhona indaba eye-communication ubaba lomama abakwanisa ukuphumelana egcekeni kumbe singathi kumbe yi-culture yethu yini ekuthi engxe ubaba engasuthisa umama. Umama ungafuni ukuthi umtshele ubaba kuthi kodwa mina phela angishukuthi kumbe angishukuthanga kuyaba le problem endlini. Ubaba uzacasa ukuza ukuthi hawu kanti okusuthisa umbani kumbe uhamba njani and khona okade ngisakutsho ukuthi abantu bayabona kusosha bedithi kwenziwa so uhambe so ungazama ukuthi utshele omunye wakho ukuthi bengicela ukuthi uyenze so baba iyabe siyi-problem kanti usunje nalokhu usukubone kubani usukufundise kubani. So ya singathi mostly yikho kubangela-ke ukuthi abantu begcine-ke umuntu nxa ekwazi ukuthi ubaba vele katshile okunje umuntu uyabe gcine sezithulile. Yikho lapho elibona abantu kumbe abafazi kulezi suku kakhulu sokwanda ukuthi umuntu uyabe senomunye umngane ngathi eceleni. I think yindaba eyo-communication yokuthi ngawo ubaba kumbe nabomama bayavuma ukuthi hayi xa khona lapho ubona ukuthi akwenzi akuhambi khona kakuhle khulumelana nini kulezi nsuku. Nxa ungakhulumelanga kumbe lingachathiselanga omunye ubaba engxa kumbe uyabe engasasebenzeki kakuhle enjini kumbe ngesisela amandla kubangela ukuthi engxa kumbe ukukhona-ke i-medication athayo esibangela khonokho. Phathi ungekela ukukhuluma komunye wakho lihambe lisiyabuza lisiyathola ncedo liyaphonga ukuhlala lithule kungela muntu okhuluma lomunye. Yikho libona siliphathela-ke izihlelo njengalezi ezinjalo abaningi sebewazela khonapho sebefundela khonapho ukuthi hawu ungabona sokunje ukuthi uthe ngxa uyabe benje. So abantu bayaphathiseka.
Lo-ke bekungu Tilda Moyo Kariza Mimba yena umsakazi odumileyo ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba igama lami nguChris Gande lilala.